So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhla ka 16 ngompandula 2017 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngiyalikhuthaza lonke ukuthi lapho kuzafika khona abantu balaba abarejistisayo bakithi asihambeni ngezithupha ezamaplastiki, ezamazenge, ezamaphepha. Imake sure ukuthi sihambeni siyerejista.
Amabandla ezombusazwe akhuthaza uZulu ukuthi abhalise ngobunengi kuhlelo oluqala ngomvulo ukuze enelise ukuvota kukhetho oluzayo.
Kahle ukuthi umuntu uyabe esefunde waqedisisa ikakhulu kwezokufundiswa efundiswa ngabanye usesibangeso ukuthi naye asengakha ulwazi.
Baningi abezombusazwe kuzanu PF la ku MDC abaqhuba izifundo zabo eze PhD. Umzekeliso sesilo dokotela Thokozani Khuphe. Silengcazelo yokuthi kahle kahle kutshona ukuthi uzibani bani seqeqeqeshe waba ngudokotela. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. UZulu sekhuthazwe ukuthi aphatheke ngobunengi kuhlelo lokubhalisa abantu abazavota kukhetho lomnyaka ozayo. Uhlelo lolu luqala ngomvulo emahofisini eZimbabwe Electoral Commission endaweni ezijeneyo zelizwe. Ukubhaliswa kwabantu kusungulwe ngumongameli Mgabe leZimbabwe Electoral Commission eHarare ngeviki edluleyo. Iziphathamandla zeZEC zithi abakatshana lamahofisi ayo bengaze bakhathazeka ngoba izaqalisa ukubhoda ngelizwe ngenyanga ezayo isibhalisa wonke umuntu. Kodwa labo abenelisayo kathesi bayakhuthazwa ukuthi bahle bayebhalisa. Sixoxelo msekeli wesikhulumeli seMDC thi uNkosazana Thabita Khumalo.
Ngicela ukulazisa ukuthi sonke eZimbabwe sikhuluma kunjenje akula muntu okuthiwa yi-registered voter. Ngoba sesisuka ku-voters roll kamlibe sesisiya ku-biometric. Ngiyalikhuthaza lonke ukuthi lapho kuzafika khona abantu balaba abarejistisayo bakithi asihambeni ngezithupha ezamaplastiki, ezamazenge, ezamaphepha. Make sure ukuthi sihambeni siyerejista. Ngoba nxa lingarejistanga ngase siyavota alisavoti. Abangelandawo zokuhlala balotsha. Ungahamba le envelope edindiweyo etshengisa ukuthi wathumela incwadi yesikweredi endlini naleyo olotsha kiyo iyasebenza. Nxa ulekhanti kwe-Edgars, nxa ilebizo lakho kule adresi lakho ohlala khona iyasebenza. Asihambeni siyerejista bakithi. Ngiyalikhuthaza mnaZimbabwe amahle. Khuluma kunjenje akula muntu okuthiwa uregistered. Sonke sesicijile sesiqalisa kutsha.
Lani njengebandla lilabo yini abantu abahamba ezigaba ngezigaba lasezindlini lapha bekhuthaza abantu ukuthi baphume ngobuningi bayebhalisa?
Lamaqembu ethu abama-structures abakuZulu abambe bekhuthaza uZulu ukuthi ahambe ayerejister njalo bebazisa ukuthi kufunakalani. Kodwa isiqhwesi ukukhuthazayo kathesi impile kweyethu sonke maZimbabwe amahle. Ozuze ubufakazi ukuthi kuyarejistwa, kurejistwa njani kuma-WhatsApp lapho mvula iphepha lakhona, nika omunye layo omunye ayenika omunye akakusabalale sikwazi sonke kufika amakhona wonke aseZimbabwe.
Uhlelo lokuthathisa abantu izithupha lona lokho luvuliwe.
Uhlelo lezithupha luvuliwe, lokho luvuliwe. UZulu bekhala kakhulu ngedaba lokuthi kumele kubhadalwe ukuthi abantu bathathe izithupha. Sagijima sivili emakoti ukuthi hayi akukhadinga abantu bazabhadala imali khona bayithathe ngapha emabhenki kakula mali. Akusabhadaliswa ukuthi kathi izithupha gijima nini liyethatha izithupha. lama birth certificate. Silabantu labano kuthiwa ngama alien. Zihlobo zami hamba nini ngakuthiwa kuya rainbow kuzothatha isithupha bazafika balithintele ithatha isithupha zaseZimbabwe. Kodwa abazahlangana le migoqo engani kabayizwisisi kabadinga abantu abamabandla khonapho abasedizani lapho abahlala khona. Babuzani ukuthi kwenziwa njani sincedisane ukuthi sikulungise masinyane zisachisi.
Unkosazana Thabita Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli seMDCT. Sokuyinsakavukela umchilo wezidwaba eZimbabwe ukubona abezombusazwe kungaba kuMDC kumbe kuzanu PF. Besiba ngodokotela ngemva kokugqiba izifundo zabo ze-PhD. Lizakhumbula ukukhonona ukube khona kuZulu kuze kuvele ukuthi unkosikazi Grace Mgabe elaye seqeqeshe waba ngodokotela ngemva kokuqeda i-PhD yakhe e-University of Zimbabwe. Umsekeli kamkhokheli we-MDCT unkosazana Thokozani Khuphe laye sengudokotela Thokozani Khuphe ngemva kokuthola isithupha sakhe se-PhD ekolishini elifanayo ngeviki edluleyo. Baningi njalo abanye abakumabandla atshiyeneyo abaqhuba izifundo zaphezulu emakolishini atshiyeneyo. Khona ukuba ngudokotela zibani bani kutshoni? Uyachasisa udokotela Nkululeko Spanda ofundisa ezombusazwe eHuddersfield University kwele Bhilithani.
Kahle kutsho ukuthi umuntu uyabe sefunde waqedisisa ikakhulu kwezokufundiswa efundiswa ngabanye usesibangeni sokuthi laye asengakha ulwazi usekwazi ukuthi angamele ukuthi kube lomunye ozabe emfundisa ukuthi hayi lokhu kunje laye sengadinga ukuthi kathi okwenza izinto zibe lokho ezikho khona yikuphi okwenza ukuthi abantu baphile ngendlela abaphila ngayo kuyini okwenza ukuthi mhlawumbe indizamtshini ihlale esemoyeni kweni kulokuthi ahamba ayebuza kwabanye ukuthi kwavela ngaphi yena uyabe sekudinga njalo akwanisa ukudlulisela phambili ikakhulu kakhulu kusho ukuthi uyabe esesakha ulwazi khonokho kuyinto enhle kakhulu nxa kuyikuthi yenziwa ngabe zombusazwe ngoba mhlawumbe sebengaba le miqondo engconywana ekuthini balungise ukuthi abantu bathole ukuhlala kuhle njalo bathole impendulo embuzweni eminingi esempilweni njalo ekumbusazwe.
Kuyafundwa mpela akudlalwa eZimbabwe lapha nxa sikhangela abakwezombusazwe sikhangele okasukuwere ozhiwawo oJonathan Moyo abakubandla lezanu PF. Labo baqhuba isifundo zokuba ngamagqwetha ochamisa kweMDC ugqibile la isifundo zakhe kunyanga ezedluleyo uMakhuphe nango segqibile banenge abanye labo bebhe labanye abanengi bayafunda kwenzakalani lapha ikuthanda imfundo kuphela kumbe kuyancintiswana
ngabe kuyincintiswana njalo kungabe ukuthi abantu bezelobe vele imfundo bangabe bayiphathela phambili kodwa mbona ngani kukhona elicele futhi elesithathu khona phela ukuthi kungabe ukuthi imfundo leyi itholakala ngendlela elula kweZimbabwe ngoba sike sezwa phela abantu bekhala ngokuthi abantu abanjengabo Grace mhlawumbe kwesikhathi lo nkosikazi Mduru bathola ama-PhD lawa kungela mpumela ukuthi ama-degree okuqala bavele ngaphi njalo bafundiswe ngubani njalo njalo imisebenzi yabo ingazange iphumele egcekeni ukuze bafike kuleso sibanga khonokho kungabe ukuthi yikho okwenza ukuthi abantu bafunde ngoba kulula ukuthi bawathenge njalo sebebaningi abantu bezimbabwe ababizwa odokotela kungazakala ukuthi babe beqhube njalo umsebenzi wabo khonokho mbone ngani kungabe kungeyinye yezindlela enza ukuthi abantu baphonge ukuthutha nje batholakale sebelama-PhD. I-University yaseZimbabwe ngibona ngani isihlupha kakhulu ukuthi amaphephayo aphuma kuyo athenje ngabantu abaningi ngoba kukhanya ngalo le mali yakhe nje loba engazange afunde angagcina ethola amaphepha ngendlela ezithize kweZimbabwe kuyahlupha kakhulu. Lama-university angapha aphandle asesinxa kulamaphepha asikeZimbabwe sokuqala kucubungulwe kahle ukuthi hayi kathona aphuma kanjani. So khonokho ngibona ngani kungaba kwinto yesithathu yenza ukuthi abantu bafunde ngoba abakwezombusazwe balezimali lezimali bayakwanisa ukuthi baphumelele nje kalula.
Asikhangele ubudlelwano obukhona phakathi kobukhokheli lemfundo. Bakhona abachotoza ubabuTsvangirai abathi alubana engumuntu ofundileyo mpela ngangumkhokheli olohlonzi. Olomqondo njalo kodwa anxa sesikhangela ubaba uMgabe ngumuntu ofundileyo kodwa ubukhokheli bakhe ubusolo kakhulu ngabantu abanengi kulobudlelwano yini phakathi kokubili lokho.
Yebo awudlelwano kodwa fanele silungise into eyodwa engikhomqoka kangako. UPresident uMgabe ulama degree amaningi kakhulu, hayi wena correspondence uPresident uMgabe wonke ngama first degree ulokhu engumuntu osafundayo. Siyabe sithi uyatshela ukuthi into zinje emhlabeni akazange afike kumbenelisi ukuba sesibangeni sokuba umuntu owakha ulwazi njalo ongakha izinto ngoba ele degree lakhe lakuqala ngabe waqhubekela phambili kulokhu ekhele kuyofunda ama degree angaphansi nawo waqhubeka waya phambili loba ngelodwa khonokho ngabe kumenza abe ngumuntu ofundileyo. Amboni kakhulu ukuthi singathi uPresident uMgabe ufundile kodwa mbone ngani mina imfundo iqakathekile kakhulu nxa abantu bengayithola besenze zombusazwe ngoba yenza ukuthi mhlawumbe lokuphumelela kwelizwe kuphanga ukwenzakala. Kodwa ngiyakubona ukuthi kwele Zimbabwe abafundileyo esikhathini esiningi abakutholi kubusiba lula. Ngosiyakhangela ukuthi uProfessor Ncube waphathwa njani, uProfessor Jonathan Moyo uphathwa njani, njalo njalo abantu ungahlangana wavele bathi hayi imfundo yakho leyo ngeke isitshele lutho, bavele bachotshele khatshana ngale. Ngibone ngani kuyahluka nje ukuthi ukukhuluma lobani ukuthi bakhangele imfundo ikakhulu imfundo edlula phambi kwe degree mbona abantu bezimbabwe bangani bayihwacela kakhulu kwezombusazwe.
UDokotela Nkululeko Sipanda ufundisa ezombusazwe ekolishini le Huddersfield University kwele Bhilithane kumakhuphe sithi amhlophe. Uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba namuhla. UChris Gande uxoxa lomnumzana Greta Spanda, isikhulumeli sika mnumzana Stanley Raphael Chuma Khumalo, yena ozithi uyinkosi yamaNdebele.
Uma kuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga baba Gande, ngiyabonga la kubalaleli bonke abalaleleyo ngalesi sikhathi. Ngithi salibonani lonke.
Ye, ungasitshela ukuthi umcimbi lo okugcoba inkosi ukhanya ucithwe ngamapolisa. Lina lalivele liyiphiwe na imvumo?
Umcimbi wethu baba owangolesibili ngumcimbi owawuvela ukukhulunyelwa nelamapolisa kwabhalelwana lamapolisa lawo asiphendula esitsho ukuthi khona hayi aseyamukele umbiko wethu. Lokhu kusenziwa ngokomthetho ngoba umthetho oweZimbabwe wabo uthi amapolisa kumele aziswe. So aziswa amapolisa avuma lawo atsho ukuthi hayi awutholile umbiko lowo.
Manje ekucitheni lapha izizathu abaliphe zona ngezokuthi
izizathu abasinike zona bathi bona bathiwe umhlangano lowo ungasabi khona. Abasatshongo ke ukuthi khona ngubani lo othi khona umhlangano lowo ungasabi khona. Kodwa bathi bale order bale directive ukuthi khona umhlangano lowo ungabi khona. Izizathu abasinike zona.
Yes, yabona ukubana ngemva kwa khona okwenzakalayo kuphume imbiko yokubana inkosi yona yayivele sigcojiwe. Ungasitshela ukuthi kuhamba njani?
Kuleqiniso lokho ukuthi khona inkosi yayivele sigcojiwe ngoyigcotshwe ngokwesiko. Usiko lwakithi kuvele lunjalo nxa kusenza izinto ezinkulu ezinjengalezi kazenziwa phambili komphakathi. Izinto lezi zenziwa ngasese. Nxa ngingakufanisela lo mcimbi wokuthethela, umcimbi wokuthethela abomndeni bathethela bodwa ngasese, babe sebebiza abantu bonke abanye sezizokhala nxa kwezingungu nxa kuyisangoma sezizokhala kodwa abantu abaningi babesebenzise kuphela ukuthi khona bazokholisa labanye mhla ka 12 bekuvele kulilanga lokuzokwethulwa kwenkosi phambili nakukazi uZulu esithi ukuthi uyamvuma yini kumbe hayi koke thina sithi hayi konke lokho kwenziwa ngokwesiko kwenziwa ngokomthetho wakithi ukuthi agcotshwe ngesonto ugcotshwe ngesonto yena
njengoba segcotshiwe kuyini okuzenzakala uza hamba yini ebantwini njengalokho ayekwenza kumbe kukhona yini esimele sikukhangelele
baba kathi sinjengwana segcotshiwe kanje usesebenza usesebenzela uZulu uzaqala njalo futhi ukungena ezigabeni zakhe ebona kodwa kathethi uzangena kakhulu nethimba lakhe esithi council elilona kathethi alikumbayo esizalibika amalanga onala amalutshwane alandelayo sokuqaliswa baba umsebenzi abantu bonke sebesebenza inkosi sokumele iyazi izigaba zayo zonke sokumele iyazi abantu baya lezi ndendingeko zabo ukuthi badingani ukuze phela ikwazi ukuselela abantu abayo ikwazi ukusebenzela abantu abayo
abanye abakwamanye amazwe afana leSouth Africa lezinduna zeZimbabwe baya kwamukela yini okwenzakele
izinduna baba zeZimbabwe ngithi mina ziyakwamukela ngokuZulu wonke lwana inkulungwane lezinkulungwane ekade zilaphana beziphuma ngaphansi kwezigaba beziphuma ngaphansi kwezinduna kodwa izinduna zakithi uyakwazi la ukuthi kathesi zisebenza zingaphansi komthetho weZimbabwe kunzima ke ukuthi zivele kodwa nxa kusiza abantu bazo kusho ukuthi khona ziyavela kusho ukuthi ziyavuma ngoba abantu ngeke basuke ezigabeni besiya kwenye indawo izinduna zabo zingazi ngeke bathengise izinduna zabo kodwa zona zivele ziyesaba izinduna zakithi njalo izinduna zakithi kathesi ezigcwele ezinengi zakhona zakhethwa ngalolo hlobo olokuthi zikhethwe ngokulumende labo abakhona nikho ke ngaleyo ndlela kazivuyanga kodwa ke thina sithi ziyamamukela ngoba abantu bazobe bekhona
hayi kuyezwakala isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalaleli
balaleli mthwakazi omuhle linabondlela zimhlophe siyabonga ukusilalela njalo ngithanda ukulikhuthaza ngilitshela ngiliqinisa ukuthi inkosi thokoze kakhulu njalo inkosi iyasho ukuthi khona izaqala ukulisebenzela abantu bakamthwakazi kathesi sokumele ukuthi sizibuthe konke lapho inkosi ebiza khona imcimbi kumele lize ngokunengi benu lizobona inkosi yenu lizokuzwa inkosi yenu ngiyabonga mthwakazi
hayi lathi sibongile
siyabonga
Loge ngumnumzana Greta Sibanda isikhulumeli sikamnumzana Stanley Raphael Chuma Khumalo
Okwamanje ngilifake kancane ezandleni zikasithandekile emhlanga esethulele uhlelo oluphathelane lendaba zabesifazane
Siyalambulela kwesiphathelane labesifazana lilami usithandekile emhlanga. Namuhla kuhlelo sixoxa lo nkosikazi Juliet Nkiwane, umqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo abesifazana, eye Women Development Association in Zimbabwe. Sihlaziya inhlelo zalinhlanganiso ezokulungiselela abesifazana ukuvota kukhetho oluzayo. Siyakwamukela kuhlelo.
Siyabonga. Ishelo esilalo kathesi silubiza sithi thina ngulist as you climb. Sithi kubo mama, ingashiya abanye abaphansi, asithakamisana nini, sibambaneni izandla, siqanseni sonke. Kakhulu lo nyanga kulale system yokurejista ukuvota, okuthiwa i-biometric voter registration. Noma sawavota ka-20 kodwa lo nyaka awurejistanga, kumele ukase uyarejista kuthiwa ne-biometric voter registration. Omama vele babesizwa kuthiwa ungahamba uyevota kule mtshina ekubonayo. Omama bayaqhuqa, bayayisaba ukuthi kambe pho ivoti yabo izaba safe okunganani. Ama-platforms lawa futhi ayasinceda vele silama-groups abomama abafuye imbuzi, abenze izingadi. So amagrupu onalama yo aseyi-network ukuthi omama babe nendlela zokuxoxisana. Sinama-area committees khona ezimbuzini khonapho nemazingadini kulamakomithi. So amakomithi onala yo esiwasebenzisayo ukuthi omama kaba hlangane baze ngendlela zokuxoxisana ngokunikana information.
Ngezinye indlela babuya ngobuningi babo ukuthi bezofunda.
Omama babuya ngobuningi babo. Asibizele kumawadi ngoba sesananzele ukuthi ukuhamba imango kubomama imikhulu. Kungakho sibabiza ngamavillage abo. Encela ivillage siyiqume kabili. Uyasicabanga ukuthi imhlanganethu iba labantu engxayisikiste ine-village kumbe kuhafu ye-village. Okusho ukuthi nxa sesiyahlanganisa iwadi, omama sebe sibahlanganisile phosele abadlula i-1000.
Labo abakhala ngencwadi zokubhalisela ukuvota-ke kusukusela kwezokuzalwa kusiye ezithupheni lokunye.
Emihlangano yethu siyabiza osobhuku baba khona ngoba yibo kumele banike omama izincwadi. Isixwayiso esisinika osobhuku siyakwase osobhuku abaningi balobunzima bokubhala lawa maphepha kabalawo. So siyaxela ukuthi omama ahambe kusobhuku engelo mntwana ozafika ayizwe amazwi kasobhuku abhale. Usobhuku abesefake isidingo sakhe afake le signature yakhe. Usobhuku atshela umntwana lwana abhale ngoba osobhuku abethu abaningi ukubhala laso isikhathi sokubhala siyabahlupha. Kungakho umama nxa ehamba ahlahambe lo mntu ozaziyambhalela. Osobhuku bakuzwisisa khonoko.
Libona ingani uhlelo lweni lolu luyaphumelela yini?
Lungaphumelela ukudlula lokhu ezithandekile kodwa luyaphumelela lona. Sihlutha nje ukuthi indleko zokuyafika ubomama siyaxakeka kwesinye isikhathi ukuthola imali zamafiweli ukuthola nje into zokubhisa kumbe sithala abantu abanolwazi ukuthi bayefundisa omama ngoba asinayo imali eqondana lokuthi senze zona ezi-inhlelo. Ngase kusondela ukhetho inhlanganiso yethu i-Women Development Association in Zimbabwe siyibiza ngamasikhane sithi i-WDAS yaba nenhlanhla yokuvunyelwa kuthiwa ukuba accredited ngesikhiwa ukuthi senze i-voter education. Kungakho sizabe sihamba labantu e-VEC sihamba phambi kwabo futhi sisenza i-voter education yokurejista. Ngemva kokurejista kasani ngoba after isimemezelo se-VEC ukuthi sebeqalisile umsebenzi wokutrayina abantu ngoba khonapho egwandi bebetrayina abantu ukuthi abazabe beyibo abasebenzisa imithina yakhona sebebatrayinile. Kutho ukuthi uhlelo lwakhona lama-electoral processes alusani. Bangaqeda ukurejista lathi futhi sesiya phambili ukuthi senze futhi more i-voter education ukuthi omama abahambe bayevota bayakhethe bakhethane futhi umama ongenileyo angayekeli kuwina ngoba umama yibabaningi.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosikazi Juliet Nkiwane, umqondisi wenhlanganiso ye-Women Development Association in Zimbabwe. Sikhulume laye eseGwanda. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile ngohlelo lwabesifazane.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
lamlelwa mshweshwe
lamlela nampa bavumbula
kuhlelo lwezemabhandleni. Namuhla sixoxa ngamalungiselelo okulima. Nanku phela sesihambile isikhathi. Silomlimisi umnumzana Amandla Nkomo, ngiyakwamukela kuhlelo baba Nkomo.
Sakubona Ntungamile.
Yiwaphi amalungiselelo abalimi okumele ukuthi ngabayawenza okwamanje?
Impilo yomlimi ithi akuhlalwa phansi. Ngiyazi ukuthi abantu abaningi emakhaya lapha basanda ukuqeda ukuvula amabele abo, njalo abanye sebeqalile njalo lokuthengisa izilimo zabo kobo-GMB langaphi ngaphi. I think into engayitsho ukuthi ukuzilungiselela kwakuqala ukuthi phela abalimi ngasebethengisile bengadli imali yonke bengakhohle ukuthi ngiyathenga inhlanyelo siyasithi thina isona lesi sikhathi esihle sokuthi umuntu athenga inhlanyelo ngoba inhlanyelo ezaqala ukuthi ibe khona ngabo November labo December izabe isithengwa into engephezulu so kuya kube kuhleke ukuthi umuntu nxa elamashelene athile ahlevele ayethenga inhlanyelo ahlevele ayethenga fertilizer agcine ezilungiselele ikho kokuqala lokho okwesibili kulaba abalimayo siyasithi thina yisona isikhathi sokuthi inkomo zingene sibile emasimini zivuthuze nje umhlabathi njalo ziphinde ziqeda amahlanga wonke ngemva kwalokho abantu abanezinto zokusebenza ezifanana labo tractor landlani sebengaqala ukuthi beqala ukudweba-dweba belungisa amasimu abo bebiya bemake sure ukuthi amasimu abiye kahle ukuthi nxa sokuqalisa isikhathi sezulu kungabi le misebenzi eminingi kakhulu
kudaba lwenhlanyelo lapha mlimisi kulomahluko na phakathi kwenhlanyelo ethengwa esitolo lenhlanyelo umuntu ayithatha kusivuno ayabe esithole enyakenye
kulomahluko omkhulu kakhulu ngoba siyazi ukuthi esikhathini esiningi into yenza ukuthi abalimi isivuno sabo sibe phansi yikuthi bahlanyela ngenhlanyelo abayikhiphe esiphaleni kangalo ukuthi ikhona imihlobohlobo yenhlanyelo ikakhulu entweni ezifana labophoko ezifana labonyawuthi lamabele lezimfe lamakhabe lamajodo lanilani okufana lalokho lenkezo ye kuya kube kuhle ukuthi abantu bazigcinele inhlanyelo lamakhomane into ezifana nalezo kodwa phela entweni ezifana lomumbu nabosoya beans thina siyasixwayisa ukuthi hayi umlimi make ethenga inhlanyelo le eseselolaka ezokwenza kahle ngoba nxa uloku uthatha esiphaleni ngokuya kwesikhathi iba mdambiyana inhlanyelo yakhona ingasenzi njengalokho ebikwenza ekuqaleni
umqhuba wona kulomhlabathi lapho umele ufakwe khona kumbe wonke umlimi nje kumele uqhakathekise umqhuba ufake emasimini
nyangiza abanye bathi hayi lo uhlale eChina la futhi wacaba emasimini akula kucaba ukwedlula ukufaka umqhuba ngakho ke thina sithi imhlobo yonke yomhlabathi iziyenza ngcono nxa ithole umqhuba ake nginike umzekelo laba abantu abasenhlabathini elivuthuvuthu emahlabathini umqhuba uyaqinisa umhlabathi ukuthi ubambe amanzi uthi ke kulaba abasezidakeni uyenza ukuthi indawo le ingami amanzi kakhulu ngoba iyenza ukuthi umhlabathi ube ngani uyabambeka ngesikhiwa sithi ube brittle then okwesithathu laba abantu abasemhlabathini ongaphakathi laphakathi ongaso sebethele njalo ongaso sidaka labo ke ukudla okuphakathi komqhuba kuyasiza ukuthi nxa abantu sebehlanyela laphana bereduce even ifertilizer yokuthenga ngoba sebefaka umqhuba umqhuba ngumuthi omkhulu
sigqibe uhlelo baba unkomo yisiphi isixwayiso esibalulekileyo mpela ongasichiyela abalimi
umuntu kufanele azilungiselele ukuthi ngalesi sikhathi sesiyangena esikhathini sezulu likuthole usulimile usugrisile amakhuba lamaketani lamajokwe lamatrektha usithenga inhlanyelo usuthenga umvundiso wakho usulungiselele ukuthi nxa nje lithi tho wena ngomunye wokuqala okuyafaka inhlanyelo phansi akulo kwedlula lokho
hayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo omlimisi siyabonga
Siyabonga kakhulu sithi akube lenala amasuthu athi pula nala
Lolo bekuluhlelo lwezemaphandleni sixoxa lengcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo lithiye indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo
ugama lamlela mshweshwe
lamlela nampapa
Silethemba lixwayisekile khonapho balime lizahlala lilindile lilungiselele ukulima phela. Uziqhiba izosuku sikhangele ebezihamba phambili.
amabandla ezombusazwe akhuthaza uZulu ukuthi abhalise ngobunengi kuhlelo oluqala ngomvulo ukuze enelise ukuvota kukhetho oluzayo. Usengudokotela uNkosazana Thokozani Khuphe. Lizwile incazelo yokuthi kahle kahle umuntu oqeqeshe wabangudokotela kuyabe kusithoni. Olivalelisayo uNtungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.